sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhla ka 30 kuNkwenkwezi 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili ibandla le-Triple C lithi kulamalunga alwalaliswe esibhedlela ngemva kokutshaywa ngabasekeli bezanu PF yekhwekhwe izolo likhala njalo ngelunga lalo elibikwa lithunjwe ngabasekeli bezanu PF eselilensuku eziyisithupha lingabonakali. Udaba lwegugurawundi lube segudwini emngcwabeni kaChief Mapikwa lapho oluvuswe khona ngumfundisi uSeni Spanda lwazophathwa njalo ngumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga. Abogatsha lweveterinary services baxwayisa abafuyi ukuthi badibhise inkomo sikhathi sonke njalo bengaze bazihlalisa egangeni ngoba sokulemikhuhlane efana le-foot and mouth kanye le-January disease. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kulamalunga alo amathathu alaliswe esibhedlela ngemva kokutshaywa kakubi ngabasekeli bezanu PF esigabeni seKwekwe Central izolo. Isikhulumeli se-Triple C uNkosazana Fadzai Maere uthi abezanu PF laba bahlasele ngemva komhlangano owenzelwe eKwekwe ngomkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa. Uthi udlakela lolu lukhomba sobala okuqoqwa izanu PF kukhetho luka 2023. Udlakela lwayizolo luza ngemva kokutshaywa kwelinye njalo ilunga le-Triple C umnumzana Godwin Jimu ebusuku ngesonto. I-Triple C ithi uJimu utshaywe izikliwi zezanu PF. Uthi njalo kulomunye umlandeli walo uMo Blessing Ali othunjwe ngabasekeli bebandla elibusayo mhlaka 24 kulinyanga oloke engazakali ukuthi ungaphi ilokuthi uyaphila na. Leli bandla lithi impilo ka-Ali isengozini nanku sokulamalanga ayisithupha engabonakali. Umsekeli wesikhulumeli se-Triple C umnumzana Gift Ostalosi Siziba uthi bazacela inkantolo namuhla ukuthi ibambe amapholisa ngamandla ukuthi adinge unkosikazi Ali.
Information esilayo safonelwa ngomunye wamakansela uChungiza esitshela ukubana ke uMo Blessing Ali one of our activists wathunjwa ngabantu bezanu PF. Yikho lapho esathuma khona amalwa ethu lama-youth ethu ukuthi behambe bemkhangela-ke. So namuhla bebemlandele indaba yakhona emapholiseni ongangokuthi lokhu singakabi lolwazi ukubana wathunjwa wayangabi. Yikho-ke kusasa silandela indaba yokubana kuyenzwe i-application ye-high-court abascopas ukwenzela ukuthi amapholisa njengoba isithi akwanisa ukubamba abantu abamthumbayo kuthiwa ngabantu bezanu PF indaba esikhangelele ukubana kusasa ilungisiswe ngenxa yokuthi abantu bathi bambona ithathwa ngabantu bezanu PF.
Wona amapholisa athi kalaye yini kabotshwanga?
Amapholisa athi kalaye ngenxa yokuthi sikhangelile enkantolo zonke akula lapha esimthole khona.
Abamthathayo laba elithi ngabezanu PF Siziba laba bona mpela ukuthi ngabezanu PF kumbe liyacabangela?
Lokho zakutholwa kubantu abambonayo yikho sithe isecretary yethu kanye labantu abasebenza ku-social welfare department belapha athunjela khona ukubana sibe lokuqukucela lokuba sobala ukubana abantu bakhona ngobani. Ngathi sikwathole sizayo samapolisa lokuyazisuzula ukubana abantu abamthumbayo ngusibani losibani njalo silandele ukuthi batholakala.
Sesike sabona abanye bethunjwa bependuka bechayiwe kumbe belimela abafana labo Johanna Mamombe. Kanti sesike sabona njalo kuthunjwa abanye abafana labo iTaitsa Marabe Nyamalala kokuphela. Ilingathini ikahle kahle ngokunyamalala kwakhe kanye lemuli yakhe ithini yona?
Lokho kutshengisa ukubana ke esasikutshela ukubana komnankagwaba le-new dispensation lalokhu esasikutshela ukubana ke akusekwa kwenziwa ngesikhathi sikamgaba kuyatshengisela ukubana uhulumente usephenduke endleleni zakhe zakudala ngenxa yokubana ke lokhu kwayenzakala mina nginjekangingathunjwa oyitaitsa mara bathunjwa ojohana labanye okutshengisela ukubana ke uhulumende esephenduke kunhlelo zakhe zokuthumba abantu lokusetshenziswa kwe-violence lokuwabhizwa kwamapolisa lokuqala ke ikakhulu ngenxa yokubana sesikhangelele ukhetho okuyinto ebuhlungu ngenxa yokuthi imuli yakhe iyakhala ukubana engabe befuna uhlangalela laye ngoba kuyinto engakhangelelanga ukubana umuntu eluze impilo yakhe ngendaba zento zomba ngazo.
Thathwa lapho siziba ngokuzwa kwenu bamhluthunile kungaba kube lodlakela kumbe bamcele kuhle bangena la emoteni bahamba la
basebenzise udlakela yikho esikuzwileyo ukubana ke baqala ngokumtshaya onkangokuthi cha ngethiwa ise-subconscious ngenxa yokuthi bamtshaya bengakamfaki emoteni.
Lithi ilunga lenu uGodwin Jimu utshaywe kakubi ngabasekeli bezanu PF ulima lokunganani njalo bebemtshayelana.
UGodwin wayetshaye ukubana wayegqoke isikipa se-CCC nokuathenda inhlelo ze-CCC ngenxa yabanye izali ibona ukubana ayisela support kumaperi eben nasemaphandleni yikho sebesebenzisa i-violence nokuyethusela abantu nokulimaza abantu kuyinto ke esingayikhangelelanga ngenxa yokubana sikhangelele ukubana abantu bekoexiste kupolitics.
Umnumzana Gift Ostalosi siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Isikhulumeli sezano PF umnumzana Tafazwa Mugwadi kaphendulanga imbuzo esimthumele yona. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi yena ubengadobhi ucingo lwakhe. Udaba lwegugurawundi lube segudwini emngcwabeni wenduna yelupane uChief Mapikwa lapho umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga azithole khona esekhuluma ngalo kulandela ukuvuswa kwalo ngumfundisi uSenispanda. Esethula amazwi yakhe uSpanda uncume uMapikwa esithi wayezimisele ukubona udaba lwegugurawundi lolu lulungisiswa. Ngokunjalo uthe lo hulumende kumele azinikele ukulungisisa lolu daba kanye labeMidlands abaphathwa kube yilumbhuqazwe belokhe befuthelene. Pendula uChiwenga utshele abantu ekade besemngcwabeni ukuthi wazwile amazwi kaSpanda wathembisa ukuthi uhulumende uphezukwalo udaba lwegugurawundi encedisana lezinduna. Kodwa isiphathamandla sezanu PF umnumzana Obed Mpofu yena wethule amazwi echothoza inkuthazo kamfundisi Spanda esithi abantu bemathebelelendi abadingi kukhunjuzwa ngodaba lombhuqazwe ngoba kuyikubathunuka. Sixoxele umfundisi Spanda othi kavumelani lo mpofu.
Lolu ludaba oluhlupha abantu bangapha emathebeleni le Midlands. Thina njengabafundisi laba bantu yizimvu zethu ngabantu esiphila labo lathi. Ngakho-ke singeke sathi into ebuhlungu enhliziyweni zabo, siqhubeke nje sitshumayele ivangeli isilonda lesi singasiboni. Ngithokozile ukuthi uVP uBaba Chiwenga uVice President uthe yena labo njengohulumente ludaba olwenza ukuthi batshone bexoxa ngalo, njalo isisizathu upresident akhetha izinduna ukuba zikhangele lolu daba. njalo lo president we chiefs council wase confirma ukuthi hayi ludaba labe chiefs council abalusebenza lo president ukwenzela ukuthi sifike esigabeni sokuthi amanxeba la khona athobeke kukhulunywe ngalendaba ixoxwe ngendlela ezayenza ukuthi abantu bakulesi sigaba semathebeleland kube le ndlela yokuthi konke lokho okwenzakalayo okwegugula ukuthi kube yinto eyokuthi nxa bekhuluma ngayo isilonda lesingathunukali kodwa kube yinto yokuthi sesixoxa ngayo njengamazimbabweans siyilungise. Njalo ngiyananzelela ukuthi kumele sikhangele lolu daba singalukhanya njengodaba lwemathebeleland kuphela, ludaba lweZimbabwe yonke. IZimbabwe yonke kumele iphatheke ngalolu daba ukwenzela ukuthi sithi thina njengamaZimbabweans asifuni ukuthi kwenzakale futhi lokho, njalo asifuni ukuthi kwenzakale komunye umhlobo. Ludaba okumele lusihluphe sonke njengamaZimbabweans.
Uchiwenga uamukele njani amazwi akho ngisho lo Zulu jikelele obesemhlanganweni lo? Kanti njalo yena uChiwenga ungaba wenelisile yini ukukhuluma la emathupha?
Ngibona uVice President uChiwenga njengenkokheli ubekhanya sibililayo esithi into ekhathaza uhulumende njalo into okumele ilungiswe. Mina lokhu ngibona kube into eqakathekileyo. Udube ukuthi asisatholanga isikhathi sokuthi ngixoxe labo ngoba bengile ntshumayelo besile nkonzo. So ngisuke emasinya sengigijimela inkonzo. Umbono iyehlukana kodwa thina ngokusebenza labantu njalo njengabantu abangama peace builders siyakwazi ukuthi isilonda esinjengalesi esenzakala eMathebeleland asiphiliswa ukuthi abantu bethi hayi isikhathi sizayenza abantu bakhohlwe. Into okumele ixoxwe ngayo isilonda okumele sikukhitshwe ubomvu sikhanywe kulungiswe abantu bakhulumisane ngoba singayekela thina ukukulungisa kathesi abantwabethu bazathwala lomthwalo babulalane njalo sibe lomunye futhi umonakalo ozayenzakala kuleli lizwe. Ngakho-ke indlela okulungiswa ngayo yona leyi okumele iyenzakale ukuthi akungenwe ebantwini kukhulunyiswane kukhumisane umlotha kube yindaba ezaba phakathi kwembali yokuthi hayi kwaye kwenzakala into enje. Nxa kodwa sesixoxa ngayo sesithi akumelanga kwenzakale futhi sokwenzakala kubo-Germany kwenzakala kubo-Rwanda kwenzakala e-South Africa balungisa bahlala la abantwana balelo lizwe balungisa le nkokheli zabo. Ngakho kuphosebe ukuthi ilizwe lakithi lithole ukuphiliswa. Njalo mina bembona njengoba ngikhulumile ukuthi isikhathi sakhona isonesi ukuthi asilungiseni linto indaba kayilungiswe ingavikwa ayilungiswe kuhlaliswane kukhulumisane ibe indaba yelizwe lonke leZimbabwe. Wonke umuntu oseZimbabwe abeyazi njalo akhuluma ukuthi akumelanga ukuthi ngabe yenzakala njalo ke kuxolelwane.
Umnumzana Useni Sibanda ungumfundisi njalo ukhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Abogatsha olubona ngokulondolozwa kwezifuyo olweveterinary services sebexwayise abafuyi ukuthi badibhise inkomo zabo sikhathi sonke njalo bengaze bazihlalisa egangeni ukuze zivikeleke kumikhuhlane efana lowe-foot and mouth kanye lowe-thalariosis owaziwa njalo ngokuthi yi-January disease. Le mikhuhlane isitholakala kwezinye indawo zelizwe ezigoqela eMathebeleland. Ngeviki edluleyo abogatsha lolu babulale inkomo zomunye umlimi ezingamachumi phose yamathathu 28 eyisiza ngoba besithi zingaba zilomkhuhlane we-thalariosis. Sixoxelo sebenza kuveterinary services njalo ekunhlanganiso yeZimbabwe Agricultural Professional and Technical Association umnumzana Sibayishe Jowu wasichasisela okunengi ngalomkhuhlane.
Umkhuhlane olethwa isibungu lapho inkomo ezabe sidla khona egangeni singathi isibungu lesi singani si-brown but uncane nje utholakala endlebeni zenkomo. So i-thalariosis sibakha ngesikhiwa i-protozoal disease okuya kukulethwa i-vector isifungu sonasiya kungavele kuhlasela inkomo ngathi isifuyo kubuya spreada masinyane yahamba sibili inkomeni eziningi, kugcina sokubulala inkomo eziningi. Njalo kungavele kube khona esigabeni, inkomo zonke eziyabe zisesigabeni sona leso ziyabaafektela. So kungangcono ukuthi kungavele kubonakale ukuthi inkomo zalesi sigaba sezileyo e-January disease kuhle kube lo mthetho we-movement of inkomo from isigaba lesi zisiya kwenye indawo. Umthetho lowo ukhona ku-Veterinary Services Movement Act 1984. So ziyabe zizindlela zokuzama ukuvikela umkhuhlane lowo ukuthi ungayi kwesinye isigaba. Siwugondene nje, siwusebenze, siwulungisise kulezi ezivele sezibonakele zingahambi kwezinye, ngoba zingavele zihambe kusho ukuthi lezihala lazo zikhe zibe lo mkhuhlane onalo.
Inkomo eyabithe yahlaselwa yilo mkhuhlane ibonakala ngani?
Umkhuhlane lo ubonakala lula. Ungabona inkomo isiluze appetite, ingasafuni ukudla, uya kusukelile. Njalo ngathi imvambo zenkomo, ama-ribs, abe sekhanya nje ukuthi inkomo leyi isine-tularyosis, iyabe isicakile. Imali phila laphana kumauyikhanyele ingaba serious ihlaselwa okokuthi vele sisiyakufa. Uyabona even nesigwebu sakhona emlonyeni kwaba lemakhaleni usiyakhanya ukuthi sowuphuma isigwebu, kusho kukutshela ukuthi inkomo leyi isihlaselwe kakhulu. Ungabona sokunjalo inkomo lana kumele uyiquarantine, ngathi uyikhiphe ibe yodwa lapha. Usubiza-ke abantu be-Veterinary Services ukuthi bakuncedise ukuthi imizamo bani ongayenza. Yikhona imithi lama-injections akhona okuthi ulatshe uno leyi tularyosis disease hlaba just below the hump yenkomo, uzabona sokunje. So ayihluphi i-January disease uyibona.
Umkhuhlane we-foot and mouth lawo siyazi ukuthi usutholakala emathebeleleni south, ungathi ubhahe kanganani?
I-FMD, foot and mouth disease, isikhona sevile. Uyabona endaweni zabomathebeleleni iindawo lezi zidimakethe ngamaplazi, kwesinye isikhathi ngamagemu lapho kuhlala khona inyamazana zegama. So sile nkinga ngoba siyabe siphelisa inkomo lapha okule nyamazana zekhaya. Amabhufalo wona lawa iwasilethela ikakhulu umkhuhlane lo. So sikhuthaza abalimi thina ukuthi abalimi bavalele izifuyo zabo, njalo zidibhishe izifuyo. Umlimi angavela enza njalo, engayiqi idipha mhlana kule dipha. Umlimi kumele ahambise izifuyo zakhe ziyodipha, njalo zivalele. Yibe sikukhuthazayo and besuke sazama kwabalalelayo sibili umkhuhlane lo awuhluphi kangako. So yibe sizama ukukhuthaza abali ukwenzela ukuthi banakanele izifo zabo.
Umnumzana Sibayishe Joe ngogatsha lwe-Veterinary Services njalo ungowenhlanganiso yeZimbabwe Agricultural Professional and Technical Association. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uvumile ngempela sonto ukuthi kulokulwisana okukhulu kubandla lakhe leZanu PF. Iphephandaba linye libika njalo ukuthi usomlomo wePhalamende umnumzana Jacob Mudenda uthi uhulumende kumele avumele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zivote. I-Chronicle ithi umgcinisihlalo we-African Union umnumzana Macky Sall ongumongameli njalo weleSenegal usesole izijeziso ezetheswa amalunga eZanu PF ngamazwe afana leMelika leBhilithane. sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani basakazi abahle bakastudio 7 basakazi embathanda kwamagama. Ngazi-ke kumbe izwakala emoyeni neyami ivoyici, ngoba njalo nje ngihlala ngiphumela, kodwa nje angikaze nje ngizwakale uvo lwami ukuphawula kwami udingithini. Ngikhuluma noSifaso wakwadube wakwadube elubhane dandanda BH66 gegema #41 ngokuhlala manje ngila eMzantsi Afrika, South Africa. Basakazi bamthanda ukuphawula kulolu daba lokudayiswa kwendlovu nempondo zendlovu. Abasayithas nginambona besenza kahle kakhulu ukuthi babavale ekudayiseni lezo zinto. Yes, ziyingozi emphakathini, kodwa ngiyajabula babavale ukuthi badayise lezo, because kuyefana musibenefitani mkhaya. Yini thina njengama-citizens, njengabantwana banabevu, abantwana bomhlabathi, yini esiyibhenefithayo thina on the ground? Thina yini esiyibhenefithayo, because kokubhenefitha abemkhaba ephezulu, zingadayiswa lezo nkozo. Sesitholani thina, ngoba le mali yakhona bazoyintshontsha vele singayiboni nokuyibona, asibhenefithi lutho.
Sayibonani maZimbabwe namahle, linjani? Okhulumayo ngeWashington Mehlukwane Sincube. Ngikhuluma ngekosikente etsholotsho. Sikhuthazaneni siyerejistela ukuvota, kungakhathalekile ukuthi kona uzavota kumba usozuvota. Ukurejista ukodwa kubalulekile kakhulu. Ukuvota lakho bese sikubalulekisa kakhulu ukuthi abantu sikwazi ukukhetha inkokheli esizasisa phambili. Ngikho ngincusa abantu bakithi ukuthi sihambeni siyorejista. Mali thole kuyithutshana nje lafika emakhaya, hambani liyorejista. Abasetsholotsho abahambe nje kwamphanathi, uzane DDF. DDF isetradensensayo sepolice stage. Okunye engingathiya ngilinikeze khona, azivoteleni zabo. Iyo iphathi esiyaziyo matsholotshians.
Sanibonani basakazi bakastudio 7 labalaleli bonke kuzindawo zonke okufinyelela khona ustudio 7. Nginesimanga ngoba sengihlala ngisenda amameseji ami awasafundwa emoyeni, angazi noba ilayini yangikhona inde, mhlawumbe ngicabanga ukuthi ilayini inde. Okhulumayo ngunkomo, ngibuya elubhane esigabeni saseGhana kumbe eJabiwo. Umbono wami enginawo nilombono wokuthi ngabe kuyenzeka loba ngabe kuyenza amabandla la abambane, bangene ngaphansi kwebandla likaChamisa, wonke kukhulunyiswane wonke amabandla angene ngaphansi kwebandla likaChamisa, sizame ukuthi siguduzeni iZANU-PF siyikhuphe, ngoba ibandla elile power ile likaChamisa. Ngaphandle kokuqamba amanga nje, ibandla le power ile likaChamisa. So asincedisana neni bantu bakithi, abantu sebedubekile, sesidubekile eZimbabwe. Asincedisana neni, sibambaneni lebandla likaChamisa.
Mpengelele, okhulumayo uThima laba Ncube, ngokuzalwa ngisesigabeni saseKhezi eMthuli Village. Lana sinenkinga, ama voice ethu aka recordwa akabalwa. Into esimanga kodwa uthola umuntu ubingelela isihlobo sakhe, ubingelela inyanga yakhe. Asinto okufuze zirekhodwe, zikhonsidwe lezi. Lana sikhuluma ngokwakhizwe nokuvusizwe. Mangabe kukhona isikhathi, makube nesikhathi sokuthi kube nabantu ababingelelayo. Lana ngizama ukuthi ngixwayise into efana naleyo, ngoba isichithela isikhathi. Into ekhona lana, kunabantu abakhulumayo lana bethi akuvotele bana, akuvotele bana. Enkingeni, inkinga ekhona kuwo wonke umuntu ohlala eZimbabwe. Mangabe sifuna ukuthi iZANU iqhubeke ibusa, masivote ngokuhlukana. Nizobona khona ukuthi siyayifuna iZANU ukuthi iqhubeke ibusa, kodwa mangabe sifuna utshintsho, asivoteleni inhlangano eyodwa, upresident kuthi kumakhansela, bese sivotela-ke labo esifuna ukuthi besiphathe endaweni zethu. Ngoba singakwenza ukuthi manje sifuna ama-president angu-100 kuzosihlupha, kuzenza ukuthi vele iZANU ihlale ibusa.
Ya, lifuka njani bantu bakaStudio 7 bomthakazi omuhle kundawo zonke. Ngiyacela i-audio le ibalwe. Ibalwe ezindaweni zonke ngoba ngiyenze lokho ukukhala lapha. Bayakhala ngokuthi kulobandlululo emarapizo obandlulula abantu. Kanti mina abantu ngikhona likubona namhlanje emarapizo ukuthi yabandlulula. Sonke lesikhathi izani lokhu ibandlulula amaNdebele liyathula kodwa mase uthanga i-MRP ibandlula abantu la yikho selikubona khona. Kusuke ubonile lapha last lapho uMonica Mtshwangu etshela abantu ukuthi amaNdebele ngama-notorious akafundanga. Bahleli lapho bekhuluma umgabe lapha la wayehleli ekhuluma into idoti yakhe lapho esitsheli sibandlulula. Nangagwala siyazi ukuthi bakhuluma futhi wathi amaMdebele amawuhu kumele bathele idumu. Akusikho kubandlulula yini khona lokhu.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-AFP ithi zingcwatshwe izolo insana ezilitshumilanye 11 ezibhubhele engozini yomlilo olumathe kwesinye isibhedlela kwele Senegal ngeviki edluleyo. I-AP yona ithi abahlengi sebefike eduzane lendawo ecatshangelwa ukuthi yikho lapho okutshayeke khona indizamtshina ewele ezintabeni kwele Nepal ilabantu abangamashumi amabili lambili 22. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden lomkakhe bethekelele esigabeni seTexas izolo lapho okubulawelwe khona abantwana besikolo abalishumi lasishiyagalolunye 19 kanye lababalisi ababili ngowesilisa owayehlome ngemibhobho ngeviki edluleyo. UBiden lonkosikazi wakhe uJill bafake amaluba endaweni ebeleziphambano lapho okukhunjilelwa khona abafi. UBiden uthi idale lePhalamende kumele liguqule imithetho lenqabele ukuthengwa mahlayana kwezikhali. Ugatsha lukahulumende wakhe olubona ngezemithetho lwazise izolo ukuthi soluphenya indlela amapolisa eTexas aphatha ngayo udaba lukamadubula ngoba athatha isikhathi eside ukuthi amhlasele ngemva kokuba engene eklasini wabulala abantwana. Kunjalo nje uzulu wemelika namuhla ukukhefu lokunanza amaqhawe aleli lizwe ele Memorial Day. UBiden ukhangelelwe ukwethula amazwi ehlonipha labo abafela ezimpini ezitshiyeneyo belwela imelika. Nanzi ebezihamba phambili. Ibandla le-CCC lithi kulamalunga alo alaliswe esibhedlela ngemva kokutshaywa ngabasekeli be-ZANU-PF eKwekwe izolo. Likhala njalo ngelunga lalo elibikwa lithunjwe ngabasekeli be-ZANU-PF eselilensuku eziyisithupha lingabonakali. Udaba lwegugurawundi lube segudwini emngcwabeni kaChief Mabhikwa lapho oluvuswe khona ngumfundisi uSeni Sibanda lwazophathwa njalo ngumsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga. abogatsha lweveterinary services baxwayisa abafuyi ukuthi badibhise inkomo sikhathi sonke njalo bengaze bazihlalisa egangeni ngoba sokule mikhuhlane efana le-foot and mouth kanye le-January disease. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-half past six. Yimi, uNtungameli Nkomo.